izifiso zabantu zo-amukela izalo phezu libandeli bandeni lomongamelo yedwa ukhombethi uthiwe ngangumsekeli ndiphakathi kwakhe nomongameli vele akula ngxabano ekhona ngabantu abasebenza kuhle yilezo into nje izitori ezibunjwa ngabantu abadinga ukuthi ube nengxabano engasoziwe khona.
Siyabona ke kulo mama lapha uKizera Kizema ukuthiwa sexotshiwe utholakale elokunye okukhuthaza ukuthi uThiwenga athathe isikhundla sikamongameli kuliqiniso khonokho.
Hayi, kulokho baba mina ngeke ngifake umbono ngoba yindaba eku-disciplinary committee yebandla, asonto engayikhomenta ku-press. Landelelani nje izixwayiso ezizaphuma ku-disciplinary committee kolapho enizathola khona iqiniso.
Kodwa phela nxa bekhuluma abantu bathi khonokho yikho okwenza ukuthi kuveze ukuthi kulokuxabana phakathi kwamongameli lomsekeli wakhe uThiwenga. Kaba kunjalo yini mabutho nxa sikhuluma iqiniso selithi kubhekile?
Abantu njengokuthisho mfowethu uthuthi abantu, umuntu onomlomo angekumvimbi ukuthi akhulumeni. Kodwa akukhulumileyo ukuthi kuliqiniso bekuyize kuphuma ngemva kokufeza lokudingisisa. Njengoba ngitshile ukuthi beke labantu bayakhuluma abafuna ukukhuluma, kodwa kukhona ngokuzaphuma ku-disciplinary committee lapho.
Ye, kodwa so lina libambene yini kumbe sokungani kulokuzamazama phakathi kwebandla khonapho?
Ibandla lezalo phephu libambene baba, vele u-2023 ukhetho oluzayo sesibhede ngayo sizawina, sesiprithela u-2028.